Umongameli Mnangagwa uthi amabhasi la aze ukuzoncedisa ekuthwaleni abantu besiya emsebenzini lokwehlisa indleko yokugada ebiqanse okungela mkhawulo.
And honored to join you today to officially launch this fleet of Zuko buses.
Ngizizwa ngilokuhlonipheka ukuba lani lapha namhlanje ukuzovula ngokusemthethweni amabhasi kaZukho. Amabhasi la akhangelelwe ukuqhuba isikhathi eside esebenza. Ngiyacela amadriver, amabhasi kumele agcinwe ehlanzekile kungabi lokuchapha. Angifuni lokhu, ngicela ukuthi libambe impahla lezi kuhle siyezwana.
Wengeze ethi abantu kumele bananzelele impahla abazisebenzisayo bazibambe kuhle, ethi njalo uhulumende uzakwengeza imali enikezwa izabelo e-devolution.
Ngiyacela amadriver ukuthi singabe ngokuchapha, angifuni ngicela ukuthi libambe impahla lezi. My government remains committed to the full implementation of devolution.
Uhulumende uzimisele ukuphatheka kakhulu nge-devolution. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube uyengeza akwabela okutsho ukuthi kuzabe kule mali eziphiwa ngezigaba ukuze kwengeze izindlela zokunceda.
Induna yebubi uMnumzana Mtshana Khumalo uthi bayabonga ngohlelo ngoba abantu besebengesenelisi ukuthi bavakatshe ngokuqonga kwentengo zokugada amabhasi.
Siyabonga mama uhlelo lolu ngoba kuthiwe ngaphandle kokuthi amabhasi anceda abantu bayemadorobheni azanceda njalo labantu bethu emakhaya. Kade siyananzelela ukuthi i-transport vele sibadulela abantu abasenelisi ukuhamba. Njengoba bethela amabhasi achiphachiphile sithemba abantu bakithi baza kwenelisa ukuwasebenza.
Unkosikazi Geli Ndlovu olilunga lezanu PF eBulawayo province laye uncome inyathelo likahulumende leli.
Siyabonga uhlelo likahulumende aliyenzileyo. Osesikhala ngakho izinto ezisola sathengeke ziyadura kakhulu. Amabhasi ayemakhaya sisakwanisa ukuya lapho esathola khona indawo. Akula transport iyadura $100 ukuyofika enyama endlovu. So siyacela kakhulu ukuthi ngathi bangasifakela amanye amabhasi ayangifona ngathi. Siyabonga kakhulu akhula zakhokho wepresident wethu Mnangagwa.
Abantu bamukele ngenjabulo uhlelo lwamabhasi alendleko yokugada ephansi alethwe nguhulumende. Abantu baze ngobuningi embuthwaneni lo besithi kuzanceda kakhulu ekwehliseni indleko yokuya emsebenzini nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.